uhlangothi lolu lukhube uhlelo lwe-AI kusukela ngolwesibili eHarare lapho obelugoqela intatheli zindaba ezimbalwa ezisebenza kumankampani atshiyeneyo. Abaqhube uhlelo lolu bafundise intatheli zindaba indlela zokuchapha izindaba kusetshenziswa i-artificial intelligence. UGary Mthombeni osebenzela iphephandaba le-Newsday ngomunye wabafunde okuningi kusukela ngolwesibili.
Ilanga namhlanje sifunde ukuthi ama-DJ afanisa ukuba using i-artificial intelligence and since sikaleleyo besibona ukuthi besifundisa ukuthi thina i-AI seziyakhuruplesa but sisebenzisa i-knowledge esinayo ukuthi sisebenzise i-AI kube yona eyasimasiko.
UNonhlanhla Nkala osebenzela iKiyona TV koBulawayo laye uthole ulwazi olujulileyo olwethulwe luhlangothi lolu.
Mina ngokwami vele bengingenandaba lezi AI bengizitshela ukuthi kudlala isikhathi but from i-HBC namuhla ngifunde okuningi kakhulu and ngisuka la sesiyaphakela and sesiyakhela abanye phambili nalesebenzala ukuthi i-AI sisizo.
Umnumzana Admire Masuku okhulume emaphethelweni ohlelo lolu emele iCollege yeHarare Polytechnic uthe imitshini yakulezi nsuku sokumele ifundwe ukuze umsebenzi wentatheli ube lula.
Ngibona la uyazi ukuthi into leyi yinto eyoqala kudala kodwa ma sikhangela ama-syllabus ukuqeqeshwa kwama-journalist i-artificial intelligence ibingasiyo yezinye ama-topics akade eqakathekiswa kakhulu but siyazama kulezi nsuku ukuthi sibafundise.
Obemele uhlangothi lwe-UFAGEM umnumzana Travis Hyde uthi i-UFAGEM le-Voice of America ziqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku.
So I think the key takeaway was for everyone to be comfortable in terms of using AI and AI tools and not afraid to use them in their everyday life.
Okumqoka ukuthi wonke umuntu kumele enelise ukusebenzisa i-artificial intelligence abayithi i-AI. Intatheli izindaba eziningi zesabela ukuthi leyo artificial intelligence abayithi i-AI izabathathela imisebenzi kodwa lokhu awusoze kwenzakale.
Ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku sekuguqule kakhulu umsebenzi wentatheli izindaba kule nkuthazo yokuba zifundiswe ukuze zingalahlekelwa ngumsebenzi. Uhulumende weZimbabwe kakabumbi umthetho wokusetshenziswa kwe-AI esithi ufuna ukuzwa imbono kaZulu phezulu kokusetshenziswa kwayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.